Chris, intwenza ke leyo kule bhasi yako stadium nama bhasi kamnangagwa lawo awaziwayo ngokugijima rather than anything else ibisuka esiyabhuwa isiya koBulawayo. So ifike lapho kule band khona duze lomfula umasumu lapho kule okule bridge khona, kutsho ukuthi wehlulekile umkhokheli umtshayeli wakhona ukuthi enegoshete ibhasi. Ibhasi-ke yasibhewuka uphahla phansi amaviri phezulu. So far khathesi esikwazi-ke ukuthi sokubhubha abantu abahlanu asebebhubhile abanye basesibhedlela. Kusazama ukukhangelwa ukuthi khona bangaki okufuzele transfer abaserious kakhulu okufuze ukuthi besuke behanjiswe empilo. Amabhasi lawana iproblem yawo yona loyo ukuthi ayagijima kakhulu, kodwa number two ungani vele amabhasi kamnangagwa ngezikhathi ezinje yizikhathi zokubana ecithe igazi kunzima akumanga kuhle ngaphakathina kwesigazi.
Manje amabhasi la ayabe ethwala abantu mahlayana nje kumbe athwala abalandeli bebandla lezanu PF njalo abevele ethatha yini abantu ebasa emaralini kumbe ngabantu nje?
Lawa amabhasi ngawathwala abantu nje bezibhadalela, kaso mabhasi awathwala abemaralini. Emaralini bajwayele ukusebenzisa amazupho kodwa lawa ngawelukuzeni, lawa ngawelukuzeni, lawa ngawokuthwala abantu abayabe bebhadala.